okwakhathesi akusimangalisanga ukuthi uthole ibhayili.
Ubese phambanise izinqumo ayeziphiwe kubhayili yakhe esingathi ngesilungu ngama bail conditions. Kuhamba njani kathi ukuthi umuntu uyabe licala elidala sokuthiwa selivuselele?
Leli belingaso cala elidala bekungamacala adluleyo akade engakathoniswa. Kodwa engakathoniswa yena wayenikwe ibail, and enikwe ibail kuyabe kufakwe izinqumo zokuthi alandele. Engayekela ukulandela lezo zinqumo, then ibail yakhe iyaviza thathu. So amapolisi bekhangelela ukuthi kumele ukuthi ethi engabotshwa abe sencitshwa ibail, ngoba bethi uphambanisa isinqumo sokuthi angayenzi ezinye izinto.
Kodwa-ke nxa sikhangela lokho akwetheswayo, isisekelo sombuso i-constitution iyavumela ukuthi umuntu akhulume okusenhliziyweni yakhe. Singathini nxa sikhangele khona?
Yeah, isisekelo sombuso waseZimbabwe siyavumela ukuthi umuntu atsho okusengqondweni yakhe, esingathi yi-freedom of expression, ukulokho akuzwayo. Uyavunyelwa ukuthi ukuveke obala, njalo uyavunyelwa lokuthi nxa ungani ucasulekile ukhankase kumbe i-right to demonstrate, kukhona kusisekelo. Kodwa okunanzelelayo ukuthi isisekelo siyatsho amalungelo akho, kodwa esikubonayo njengenhlanganiso emela amalungelo abantu, uthola ukuthi uhulumende kumbe ezinye ingatsha zikahulumende lokhu ezicabanga ukuthi sisebenzisa isisekelo esinye esingayisiso lesi sisebenzisayo. Uthola ukuthi ukuthi balandele izinqumo eziphakathi kwesisekelo kunzima kibo, kungani kubuhlungu ukuthi balandele lezo zinqumo.